So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Le vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 29 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imiqhele and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party.
Ibandla leMthwakazi lisola ukubotshwa kwamalunga alo kobulawayo izolo.
Our weapon is ukuthi sidemonstrate, especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe, abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele.
Ibandla leMDC lithi alibuye limuva ngenhlelo zalo zokutshengisela lanxa amalunga alo ehlukuluzwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMthwakazi Republic Party selisole ukubotshwa kwamalunga alo amahlanu izolo kobulawayo phandle kwe-High Court ngesikhathi umahluli walelidale ehluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Amalunga eMthwakazi la ebephandle komthethwandaba ebambene lezinye izakhamizi behlabela ingoma zomdabu ebezihaya induna bephakamise amabhakane alotshe ukuthi uNdiweni kalacala njalo kumele akhululwe. Uthe esenqumile umahluli ukuthi uNdiweni uzakhululwa nge-$500 yebail labantu sebechitheka, amapolisa adumela amalunga eMthwakazi la awaphosela kabuhlungu emoteni yawo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli uMnumzana Mbonisi Gumbo.
Ye, lokho kuliqiniso sibili ukuthi kulamalunga ethu avuthiweyo owakathi sebulawayo Central Police Station, yikho lapha abazalala khona bakhangelela ukuthi babe secourt ngelanga lakusasa. Okwenzakaleyo ukuthi kuke kwaba lama demonstrations ayenzakaleyo emini before ilunch, lapho abantu kade bephakamisa khona ama-placards besithi kakukhululwe induna yabantu uChief Fundiwe. Yikho amapolisa lapho kade identifya khona abantu bomthwakazi. Esikunanzeleyo ukuthi bonke beyi-5 ababotshwe ngoba bebegqoke imiqhele. So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imiqhele and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party. Kodwa babotshe sebengasaphakamisanga lawo ma-placards, njalo futhi isikhathi sangkhona sema-demonstrations esidlulile. Yikho okungabe kwenzakele and i-lawyer uDumisani Dube wabameli Lawyers for Human Rights nguye osekhangele leyo ndaba and sebebhalele ama-warrant and caution statements awukwala lelo cala, njalo sikhangelele ukuthi kusasa waza-aplayela i-bail.
Manje yibo bodwa kade begqoke imiqhele na kumbe abanye bakhona labade beyigqokile kodwa bengabotshwanga?
Bakhona abanye kade bayigqokile kodwa bona ababotshwanga, ngoba ngaleso sikhathi amapolisa besihambe edinga umuntu one by one phakathi kwabantu abaningi bedinga labo kuphela akade bedemonstrate-ile, ngoba bebaboniswa yilabo kade bengekho kuma-info.
Manje licala bani abaletheswa?
Angilalwazi kangako ngokuthi licala bani, kodwa kukhanya ngani ukuthiwa ukuthi bademonstrate ngokungekho emthethweni bephambanisa inkundla, njalo lokuthi bebedemonstrate ngokungekho emthethweni ngoba bebengazange ba-aplayela according to iposta.
Manje libathola lapho esitokisini abalitshelanga na ukuthi batshayiwe kumbe ukuhlukuluzwa?
Sibabuzile sibili abazange batshaywa, kodwa ngesikhathi bebotshwa bebesenza kokujikelwa bephakanyiswa bejikelwa emoteni. So abayi-2 bangikhona balimele ngaleso sikhathi bebesabotshwa, ngoba omunye wangikhona sibili le yembi dabukile emkhonweni lasemhlani ngapha.
Umnumzana Mbonisi Gumbo, isikhulumeli seMthwakazi Republic Party, obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla leMDC lithi lanxa amalunga alo ehlukuluzwa njalo ethunjwa lokutshaywa kalisoze liyekethise umkhankaso walo okutshengisela. Sixoxele umgcinisihlalo waleli bandla kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha.
Inhlelo aziqhubeki kuhle ngoba thina indlela esingaziqhuba ngayo kuhle awawipon izukuthi sidemonstrate especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe izehlakalo izenzakalo zeZimbabwe abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele hayi ngokulwa kumbe ngokunjani bangene ezitradini batshengisele ngokuthula ukuthi hayi ikhulumende sesikhaphele ngokwenza langezehlakalo langomumo welizwe especially economically
manje njengoba lalelwa ukuthi litshengisele lizatshengisela yini kunyanga kumbe insukwane ezilandelayo
sizabe siloko siqhubeka siloko si-applya kodwa bona labo lokho beqhubekela phambili bethena down ama-applications ethu kathesi nje ngiqeda ukuba leyinye indaba ethi bathene down i-application yethu ade siyifakile besikhangeke ukuthi sizatshengisela mhla ka-29 namhla ka-30 kodwa khanye amapholisa abayalile bathi si-applye kutsha so asikwazi ukuthi kutshoni kuqhubekela phambili ngokuncindezela abantu ukuthi ba-exercise ama-rights abo ilungelo labo lokudemonstrator
manje bona abantu abesabi na lanxa lingaphiwa imvumo yokubana litshengisela
abantu vele eZimbabwe abasesabi ngoba ngabe abantu bayesaba mne wethu ngithemba uyananzelela ukuthi njengakhona okade sekusenzakala kokuthathwa ebusuku sisiyachaywa yinto evele yake yenzakala isizathu sokwenza into ezinjalo isitilfie phakathi kwabantu pho bona kabazi ukuthi by so doing baba train abantu babenza abantunye babe imiqhuqhumba so akusela umuntu oyisabayo ngoba umuntu wonke uyazi ukuthi okungasikufayi kuphi vele sisendlini singesifile mne wethu asenelisi lutho kunje isinkwa uyahla sisasazi ukuthi isinkwa sivele siyi-testival izimali amatoilet abakwazi ukuthi kuthiwa yi-payslip ama-industry akakwazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi i-industry kwini isigriki kibo abasakwazi so ungasikufayi kuphi vele abantu bazimisele they are more than ready ukuthi bangene emgwaqweni batshengise ukuthi uhulumende lo asisamfuni njalo seyehlulekile
belokhu bekhona yini abavalelweyo phezu kodaba lokutshengisela
khona njengoba ngikhuluma nginje kunational organizer wethu wavalela ukuthi kwakumele astophe ama-demos nala baningi abalokhu besavalela bakhona abantu abalokhu besavalela thina sinje kuyafana ukuthi sivalele nxa indaba yethu mhla ka-3 siyahamba so siya-appear e-court kuyafana ukuthi lokhu savalele ngoba nginje every Friday ngiyareporta e-law and order njalo mhla ka-3 ngihambe e-court so kuyafana lokhu lokho sentilongweni ngiphila ngentando yabo bona amaphosa ntando yakhe yena umnangako
uNkosazana Tendai Masocha ngumgcinisihlalo we-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Uzulu wezansi yamandebeleni uthi kule migoqo eminengi enqabela abantu ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lezokuhambisa ehofisini kamsithele. Lokhu kuvele ngesikhathi kusungulwa uphenyo lokudingisisa indubo abantu abahlangana lazo ekutholeni lezi ncwadi oluqhutshwe iZimbabwe Human Rights Commission eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Abanye bebekhala ezimathonzi phambi kwale commission belandisa ngobunzima ababhekane labo ekutholeni incwadi ezitshiyeneyo e-ofisini likamsitheli. Uzulu ophe ubufakazi phambi kwale commission obalisa ugogo labokhulu bakhale ngokwehluleka ukutholela abazukulu incwadi zokuzalwa ngemva kokuba abazali bebhubhile kumbe bedliwe zindunduma eGoli. Unkosikazi Grace Nlika we-Fort Rickson e-PPS eyinsiza uthi ubhekane lo dubo lokutholela abazukulu bakhe incwadi zokuzalwa ngemva kokuba uyise ehambe eGoli wanyamalala.
Esikolweni kufuneka benjani belama birth certificate yiproblematic ngihamba ngayo eqhakathekile yabazulu bona so nxa ngohlobo olwenzakala ngalo yi child abuse le.
Unkosikazi Gracious Moyo yena obhekane lo dubo lokuthola incwadi yokuhambisa ipassport ngoba engelayo incwadi yokuzalwa ngemva kokuba idatshulwe ngumkakhe ayeyendele kuye. Uthi imizamo yokuthi athole enye incwadi yokuzala iyehlula umthetho wokuthatha amapasipoti kuleli. Uthi kumele ube le ncwadi yokuzalwa ungakhathelekile ukuthi ulesithupha.
Lami ngifuna ukuthi lami bele ipasipoti ngiziphilise njengabanye omama nje abangasebenzi.
Umnumzana Olita Khumalo umXhosa ufuna ukuthi kwesule isibongo esithi Khumalo esithupheni sakhe kusetshenziswe sakhe esithi wabanjwa ngamandla ukusebenzisa lesi sibongo ngesikhathi sempi.
Sasibhalisa abantu sibanike kuhle ukuthi ndingubani, bona bathi hayi babhale owabo.
UNkosikazi Justina Ndondo ngukhansila kaward 18 eFort Rex eneinsiza uthi baningi kakhulu abantu abangelazo incwadi zokuzalwa esigabeni sakhe.
And umuntu wakhona angafa sehluleka ukuthi sizamthathela njani i-death certificate because ebengela phepha. Loba angaze afele esibhedlele ukuthi siyenze i-burial order njani engenaphepha. I-issue yama-birth certificate, honestly, siyacela ukuthi ngaba be-registry baya iza somewhere.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission uDr Elastu Hilarious Mgwadi uthi bayakhathazeka ngenani labantu abangela ncwadi zokuzalwa kumbe isithupha kuleli esithi lokho kubangela ukuthi belahlekelwe ngamalungelo abo.
Lack of access to birth certificates by a significant part of our population is of great concern to the commission from a human rights perspective.
Silokukhathazeka okukhulu ngenani eliphezulu labantu abangela ncwadi yokuzalwa kuleli. Umuntu ongabhatshwanga kathi lokho emthethweni asiye mva kuleli, nalohlelo zikahulumente zilakho ukumyeqa ngoba engaliwa.
Abe commission le bazalalela ubufakazi bukaZulu ovela ezikhindini zonke zezansi emaNdebeleni ukuze bancedisane lohulumende ekuphumeni lamacebo lemithetho ezadala ukuthi kube lula ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezokuhambisa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Kane Matema sexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ezitaladeni. Iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele osomabhizimusi kwele-Japan ukuthi eleZimbabwe livulekile kubatshali bezimali. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela kubalaleli beStudio 7 labasakazi. Igama lami ngu-Alec Gabula, ngidabuka enqameni eGwanda ward 8. Isukuphakamisa izinto ezimbili namhlanje. Sesilohlupho kakhulu kulesi sigaba senqameni olwamanzi lokudla kwenkomo ngenxa yesomiso lesesikhona. Amadamu amancinyane esasilawo sayawoma. Cha, ngitsho le mfula lezifudlana kusela ngitsho amanzi. Inkomo zakithi sezihamba 32 kilometers siye eGwanda lapho kuyikhoso kusele khona amanzi kumtshabezi river. Esikhala ngakho ukuthi sicela ukuba lo mgodi otshonayo, a deep bore ongaba yi 120 meters singaphathiseka, singalamleleka, singasila kulokhu koma okukhona. Imfuyo yethu ingaphepha kuleli langa esikhangelane lalo. Sesize sixabana leGwanda iTown Council ngokuba iGwanda ibopha lezi nkomo bese zibhadaliswa imali emangalisayo kakhulu. Kanti ke iGwanda bekumele ukuthi ikhulume lama stakeholders ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ama rural district councils besebenza labo councilor babo bancedisana ukuthi banike uward 8 umgodi otshonayo 120 meter deep bore. Bona babopha inkomo bese behlawulisa abantu imali ezibuhlungu kakhulu. Sibona ngani lokho kuphambana lo mthetho kahulumende wokuthi ke lonyaka kudeclare state of disaster. Kanti pho abantu amanzi bayathathe ngaphi, amadlelo sowathathe ngaphi. Ngibandezela njalo lokuthi sicela ukudla kwenkomo. Sike sezwa umsekeli kaMongameli uKembo Mohadi esithena uzaba le drought mitigation program ye Stockfeed. Siwamelele lawo masaka awokudla kwenkomo sesiyalinde sesiyalinde. Sicela ukuhlengwa nguhulumende kulolo hlubo. Okwabantu lakho ukudla kwe social welfare bakithi. Hayi thina abanye sesize sadela. Uyehlula i-social welfare register iyehlula ukuthi incedise abantu esesikucela nje ukuthi uhulumende kasiphangisele asidilivelele ukudla siyethenga ngemali asisaceli lokho kwe-social welfare kokuholiswa.
Salubonani ku-Studio 7, igama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana e-Johannesburg, South Africa. Nanthanda ukukhuluma ngendaba kaChief Ndiweni. UChief Ndiweni indoda eqotho ekwazi ukumela iqiniso, ngoba into eyinkinga yezwe lakithi, izwe laseZimbabwe, yilapho silabantu abangakwazi ukumela iqiniso. UChief Ndiweni wonke la macala athoniswa wona, akawona amacala ukuthi ngabe uyawathonisiswa, yimpi yezombusazwe, just a political thing. So iZimbabwe ishota ngabantu abafana noChief Ndiweni ukuthi bekwazi ukukhokhela izwe lethu, ngoba izwe lethu liyihlekisa yomhlaba ngenxa yabantu abavuma yonke into lezinto ezingalungile.
Sanibonani, sanibonani bantu beStudio 7. Siyanibingelela, siyanibingelela bakithi. Hey, ninjani kodwa? Hey, sizobuhlungu mani ngalento eyenzakala lapho. Umuntu abantu beMTC bayathunjwa, bathunjwa ngabantu bezana uPF, what obviously yibo vele. Ene futhi manje ngiyamangala labantu babhizi bakhuluma, bakhuluma into abangayazi lokho, bebhizi bakhuluma bathi bona laba ama-veteran bathi bona balwela inkululeko. Inkululeko yakhona ikuphi manje? Why bengayekanga kulo kwakhona lokho? Ngoba manje hayi into esesenzeka awukheni ukuthi abantu bayathunjwa, kuthiwe khona abantu bayemaphoyiseni. Amaphoyisa phela la maphoyisa aseZimbabwe, eZimbabwe akunamaphoyisa, ngamaphoyisa ezanu-PF, izigebengu. Akunamuntu right lapha, ama-veteran wonke nje ama-members ezanu-PF izigebengu. Abantu baseZimbabwe baphila nzima, babhantintela ngaphandle, kufana nokuthi bayabhantinta le mpilo abayiphiliswa uhulumeni kaMnangagwa lo naye. No, no, no. Abantu bakithi kumele basukume impela, otherwise kumele iZanu-PF iphume, otherwise kuyogcina kuliwa straight lapha, kuzovukile. Ngo-2023 uma kungenzeka barobhe futhi, hhayi kungangcono abantu bafe, ngoba manje le nto eyenzakalayo ayikho right. Ngiyabonga.
Bonani bantu bonke balaleli beZimbabwe, imuBruce Moyo ukhuluma ngiseJoburg eSouth Africa. Ngiyalibonga kakhulu balaleli bonke beZimbabwe elilalela iStudio 7. Ngizobonga njalo iStudio 7 ngohlelo labo langezindaba zabo ezimnandi ezenza wonke umuntu ebelazi iqiniso eliyenzakalayo. Ngibonga labasakazi bethu bonke abeStudio 7, ngithi lingadindwa. Liyakuzwa ngihlahlala ngiphezu kwama-ovet, bathi bona balwa impi yokukhulula iZimbabwe. Bami kuluphi uhlangothi namhlanje, njengoba liyabezwa uma kuthiwa ngumahiyadanta yini mbuma kuthiwa ngubando, ukuthi usezama ukugoqa abantu ukuthi bezwe amangabo. Yazi kunusizi, kungizwisa usizi ukuthi alila mahloni lingabantu abadala lingaka mali nalizithi lingama-war veteran. I-war veteran alisupporti iparty. Hayi, lokhu okukwenzakalayo elikuphikayo lithi wona iZANU-PF kalitshontshi bantu, kutho ukuthi lani mawuvethi liphakathi kokutshontsha abantu. Khonokho elalikwenza ngesikhathi sempi ukuthi umuntu engayekeli ukuzwana lani embonweni yenu liyambulala. Yikho lokhu lamanje likuphekayo. Lingazofuna ukurobha abantu beZimbabwe. Bantu beZimbabwe, gezani ubuso libabone laba bantu. Akula European countries efuna ukubisa umlungu. Asikhulumi nomlungu la, akula mlungu. Uphi umlungu engazobangengisa ilizwe selinjalo? Lingazorubha abantu. Hayi hayi, lingazodlala ngabantu njalo. Sifuna ukusitshiyela abantwana bethu bengabayanga, abeni besuda. Selisitsho njalo noma lina selinikwe imali enaleli ingezeleleyo lokuthi abantwana benu bazangeniswa esikolo. Abethu ke singazofuna ukuthi sethuselane emhlabeni. Asivele iqiniso, sihlale phansi njengamadoda, silabafazi, silungise ikusasa leli ilizwe lethu lingazofaka abalungu lapha lingazofuna ukubophanisa indaba akulamlungu ongena la yithi thina amaZimbabwe sithi kasisafuni umbuso wenu nalo wesiwovete wesigorila wokufuna ukuthi umuntu okhuluma iqiniso limtyontshe umuntu okhuluma iqiniso umthengiswe umuntu okhuluma iqiniso uzala lamabhunu apha amabhunu apha amabhunu no 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 stop this kuyayangisa ngizikhipha uhlazo haw
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Imbono yabo ngeyabo kayilani lokwenza le-Studio 7. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imali eyatshalwa ngele China kugatsha lwezamafutha ezimota kwele Nigeria ibikwa isifike ku-$16 billion. Kulezulu lesikhukhula elikhangelelwe ukudala umonakalo omkhulu esigabeni sePuerto Rico khonapha eMelika eliphiwe igama lokuthi Hurricane Dorian elizachitheka ngempelaviki. Ezinye izizalwane zakwele Botswana sezikhuthaze uhulumende wazo ukuthi adinge indlela ezingcono zokuphatha udaba lwabo kuza abaqhubeka bengena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni abagoqela abeZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Udaba lokungena kwabeZimbabwe kele Botswana ongekho emthethweni ludaba olusegudwini. Amapholisa esikolweni eHabrona sevuke eseganga kulezi nsuku enganikezi ithuba abeZimbabwe abakulelizwe ongekho emthethweni. Kodwa noma bangaze bethathwe izimota zebachitha emngceleni wePlumtree baphenduka ngokuchecha. Lokhu sekudale ukuthi inkokheli efana lokansela webandla elibusayo eleBotswana Democratic Party umnumzana Moemedi Mokgatshane ukuthi abakhuthaze uhulumende wabo ukuthi adinge amanye amacebo azaxhazulula lolu daba.
Ngokubona kwami uhulumende kumele behlangane ukuze senelise ukulungisa lolu daba ngokupheleleyo ngoba kubabuyisela emuva ngokwesikhatshana kubabuyisela emuva lamuhla kusasa sebephendukile.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Lawrence Woketitse uthi akukho ongalungisiwa ngaphandle kokuba isimo seZimbabwe sintshintshe esithi abantu bazaqhubeka bebhensela ukubotshwa.
Uma amathuba kumumo womnotho engekho abantu bazaqhubeka besuka emazweni abo njalo awungeke wabamisa. Akumnandi ukuthi umuntu umngcele ekhonjelwe ngemibhobho lokunjalo kodwa ungabona umuntu ekwenza kutsho ukuthi imbadalo yokwenza ingaphezu kokuthi angakwenzi.
Kulezi nsuku amapholisa agcwele emgwaqweni yesigodlo eHabroni emisa amabhasi lezinye imoto ezithwala isihambi edinga abaselizweni okungekho emthethweni. Kodwa omunye weZimbabwe lamaphepha ohlala elizweni uthi ekhaya kunzima kungaphileki yikho ebona kungcono ungena kwele Botswana.
Ekhaya kusemalahleni okwakathesi ngakho kungcono ukuba seBotswana sidlala amacashelana lamapholisa akuhlaleki eZimbabwe.
Umnumzana Andreas Sbanda oyiZimbabwe ohlala eHabroni uthi ngabe uhulumende weBotswana uthatha inyathela elifanele leSouth Africa ukuthi anikeze abangalamaphepha incwadi zokuhlala.
Uhulumende weBotswana uchitha imali ngokubisela abantu laba ekhaya. Minengi imisebenzi lapha engafunwa ngabaTswana ngabe bayanika izizalwane zeZimbabwe zizisebenzele bebanike lamaphepha behlale.
Emhlanganweni owenziwe phakathi kwayo nale iviki esinye isiphathamandla uhulumende umnumzana Edwin Batsu uthi iBotswana izaqhubeka ibuyisela emuva abangalamaphepha okuhlala elizweni ngoba abanye besona ngokudala amacala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron.
Levuka njani izihlobo ezithandekayo silethemba lisixhuma kuhle kumagumbi omane omhlaba lapheli ngaba likhona kobulawayo levuka njani kutitshi kuPlumtree mamukajini makamwangu echolocho lingaba linjani lupane ngale Victoria Falls siye enkabazwe lingaba linjani lani khona ngapho sosveli eHarare kuvukwa njani izihlobo zami Bainbridge lasekwana lapho nithuyile buyani livuka njani lingaba lisixhuma kuhle na kundawana zonke zelizwe lapheli khona Tinasa sikhuza khona pha emsakazweni umsakazweni umsakazo West Studio 7 na azije Abathulelo moya wakho noma kungenzeka thina sishiye umhlaba Sicela sifulele baba masango Yesu bafana becholocho ke cholocho great sounds besiqhubela ke uhlelo lapho ngengoma emnandi selethemba elivusile yalifaka umdlandla welanga phela ukuthi lichone kuhle bese emsebenzini kumbe abanye ngabasebenze masimini njengoba nje izulu selizatheleka lilungiselela ukulima phela Hayike kwanele kodwa singake ihlukane isikhangele bezihamba phambili. Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukubotshwa kwamalunga alo kobulawayo izolo. Kwanele olivalelisayo ngontunga milinkoma. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30. Mina lani aspeni sonke ekusasa ngo 6:30. Lichone kuhle.